sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela nginjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 kuMfumfu 2021 ngokuthi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe.
COVID ibisele phansi into eziningi ngoba tesi siyatupeka.
Abatsha abakubandla le-MDCT batshaya owayevikela unkosazana Dokozane Khube.
Ukuzana imashumba nalo okhulunywa ngaye kazange asebenze ku-finance department.
Abacatshangelwa ukuba badlelana lebandla le-ZANU-PF bathatha ngenkani enye yezimota ezisetshenziswa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa. Abacubungula ezombusazwe bathi izithezo zenodo zingesulwa nxa kungalungiswa konke okuhluphayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla le-MDCT namhla batshaye uMnumzana Khudzanayo Mashumba, wayengomunye wabavikela unkosazana Dokozane Khube, ofisa ukutshela abantu eZimbabwe ukuba umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kasebenzisi ngomfanelo imali yebandla. UMashumba obefisa ukwethula lokhu emhlanganweni awuguqele intatheli ezindaba eHarare utshaywe engakavula umlomo ngabatsha bebandla le-MDCT abamtshele ukuthi kala mvumo yokukhuluma angakwaziyo. Bathe bemtshaya bamtshela ukuba uthunywe ngabantu bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa. Abatsha laba akade bezonde beganunwa wabo bamgijimise endaweni lapho abefuna ukukhuluma khona lentatheli zindaba lemigwaqweni, wezwakala elokhu esithi bengaze benze njalo iqiniso yokuthi uMonzora weba imali. Kasenelisanga ukukhuluma loMashumba ngodaba lolu. Kulabanye abakubandla le-MDCT abathi uMonzora weba imali ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-Extraordinary Congress nyakenye owakudingwa khona umkhokheli omutsha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMogheni Tswankirayi. UMonzora wanqoba uMakhophe labanye kukhetho olwamangalisa uZulu ngendlela olwaqhutshwa ngayo. Ukuze sihlaziye okwenzakale namhla eHarare, sixoxe noMnumzana Witness Dube okhokhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT.
UKhudzanayo Mashumba lo waxotshwa selezinyanga ezingafika zona 6 engayisilo lunga lephathi. Njalo ekubeni kwakhe lilonga lephathi kazange abe kugatsha lwepolitics, wayengumuntu owayengomunye wezisebenzi esingathi engulo ovikela umsekeli kamongameli umama uThokozani Khube. So namhla usuke waya ke laphana e-media center asazi ubefuna ukuthini, into engasazanga yaphatha kuhle ama-youth ethu e-MDCT. Esibone sokungenela umkhokheli wama-youth u-Yvonne ukuthi athi yena ngokomthetho we-party awulalo ilungelo lokuthi ukhulume nge-party kumbe ukhulumele i-party wena ungaseyilo lunga le-party.
Kodwa kutshoni konke lokhu nxa sikukhangele, ngoba ufuna ukukhuluma ngemali lejalo okukhulunywa ngayo kuthiwa imali iyadliwa.
Kukhona nje phakathi kwethu amalunga athile alokhu engaphathekanga kuhle ngempumela ezaphuma ku-Extraordinary Congress. Sizananzelela ukuthi i-judgment ye-MDCT ibuya ukuthi ubaba uChamisa wayengasuki kwakumele ukhokhele. Umuntu wayephethe kwakungumama uKhube. Bakhona-ke abalutshana abalokhu bengafuni ukukuvuma ukuthi saba le-Extraordinary Congress leyo, kwaphuma impumela eyakuveza sobala ukuthi iningi labantu be-MDCT bafuna ukuthi ubaba uDouglas Monzora akhokhele. Ngalokho ke lokhu beqhubeka ngoba bayazama ukuthi babone ukuthi mhlawumbe lokho ukungcolisa ubaba uMonzora kungabanika amanye amathuba sesisiya ku-Ordinary Congress, ngoba ibandla liza kuya ku-Ordinary Congress kungekudala. Ngakho mhlawumbe ngabantu abalokhu bezama ukuthi maybe nxa bengayenza into ezinjengalezi zingaletha umthelela ukuthi kugcine kungasavotelwa njalo ubaba uDouglas Mundlela sokuvotelwa omnye umkhokheli. Kodwa thina sikubona kuyindlela embi ke eyokugaya ukhetho, njalo siyibona kuyindlela engcolileyo ukuphatha ngayo indlela zombangazwe, eyokuthi umbani lo bantu sesukuma endlini yakhe ayebiza imidiya ngoba ekwazi ukuthi onozindaba balandela indaba, afuke nje avule umlomo wakhe akhulume into ezingelaqiniso ezingelabufakazi ezidilizayo ezibhidlizayo ezixabanisa abantu.
Ye, kodwa nxa umuntu elakho okumela kukhulume, akumelanga umuntu akhulume abe le evidence ethi mina ngikhuluma lalokhu lalokhu, engxekade ezaveza phela ukuthi ukhuluma ngaliphi, ngoba siyakwazi Dube kulaba abantu abathi sibile imali yebiwa la.
Udaba lwemali lolu kalulutsha okuhle okuyaziwa ngabalaleli bonke, njalo bona abantu okukhulunywa ngabo omashumba ngopatron Murimoka labo bani banasebethunyiwe ukuthi bakhulume ngalolu daba babe bengazikhulumeli bona, ngoba vele ekuyibeni bona kwabo abalalo ilihlo elingakwanisa ukuthi libone ukuthi kahle kahle embizeni yeparty sikhangelane lezemali ukuthi kuhamba kanjani. Ukuza naye mashumba nalo okukhulunywa ngaye kazange asebenze ku finance department, galayo nje indlela angakhuluma iqiniso ngezinto ze finance department.
Umnumzana Witness Dube ukukhela uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko kubandla le MTCT ubexoxa ne studio 7 eseHarare. Kusenjalo kubikwa ukuba enye yezimota ebezithwele umnumzana nezintshamisa labanye bakhe eManicaland ithethwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu PF. Uchamisa uthi uthwaliswe nzima ngabantu laba ngesikhathi esethekelela uZulu endaweni ezijeneyo zelizwe. Kulo muntu oyedwa obulewe umkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe wathi abangamashumi amahlanu 50 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4660 eZimbabwe solokhu waqhamuka nyakenye. Luthi njalo sekunabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebehlatshwa okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwa kabili bedlula kancane izigidi ezimbili 3,008,206. Kulabanye abantu esabelweni seMatabeleland North abangamangaliswa umkhuhlane lo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela.
Mina imusikonondo ngisuke elipane la elipane iCovid sibili, hayi mina ngiyayizwa emoyeni nje ikhona, mina kimi ngedwa isimlokhela into eziningi senhlala mfake imaski akukhanya ukuthi abahlabile bagula kuyafanana konke lokuthi vele iCovid mina kwini angikwazi lokho.
ICovid ibisele phansi into eziningi ngoba thesi siyadubheka sifuna sisebenze, kodwa kwezindawo kusasebenzeki ngenxa ye-COVID. Asikwazi ukuthi into ekhona mbe into engekho.
Siyabonga amadoda ayenhlanganela usigonondo khonapha elipane elomafela ndawonye amajaha amahle akhona ngiwabona efakile izaheke ngibabuza ngakho baqakathekisa, kodwa-ke bamangala nje ukuthi kona why labahlatshiwe ukuthi bevikele umuntu kade right, kodwa ngazehlatshiwe sesilala phansi ehamba esibendlela katholi nje usizo sebuyela ngama-side effects anjengokuthi kona amahlombo nalahlatshiwe ababuhlungu ngani ngomuntu olamadlozi izisu umhlubulona nowangancane uyabunjalo. Omama abaningi esikhathini kabasangeni kahle ngokuqalisa ngemva kuba sokwenzakele. Angazi ukuthi ama-reports analawo akhona yini ngumovingwenya khonapha elipane.
Lezi yizakhamizi zedaluka esabelweni seMatabeleland North bezixoxa ziselupane. Ingcwethi ezicubungula ezombusazo zithi izithezo zenoto ezafakelwa inkokheli yabandla lezanu PF zingasuswa nxa eleZimbabwe libuswa kahle kungela kwephulwa kwelungelo loluntu. Bethula lokhu kulungiselelwa ukunanzwa kwekhefu elibikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa elikamhlaka 25 Mfumfu ele-anti-sanctions day. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Usuku lwe anti-sanctions day lwasungulwa eDar es Salaam kwele Tanzania ngomnyaka ka-2019 lapho inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi ye-Africa e-Southern African Development Community i-SADC yavumelana ukulunanza njengendlela yokusekela uhulumende weZimbabwe. Usuku lolu lukhangelelwe ukunanzwa mhla ka-25 Mfumfu minyaka yonke lapho amazwe awe-SADC etshengisela ukuba amindawonye leZimbabwe ukuba izijeziso ezaletheswayo azikho emthethweni ngakho ke kumele zikhitshwe. Umnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi webhethu likaZulu uthi uhlupho lwabantu lweZimbabwe aluveli kuzijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yezanu PF ezinye iziphathamandla zikahulumende kanye labadlelana labandla leli.
AmaZimbabweans uhlupho lwayo so masanction. AmaZimbabweans uhlupho lwawo human rights violations, corruption, mismanagement of the country uhlupho lwethu ngoba ama natural resources esilawo asikwanisa ukuthi siphile even silama sanctions just like uSmith waphile.
Ilunga lezanu PF kobulawayo umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yafakelwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona elizweni.
Singakhala iZimbabwe ililizwe elifa eliphuwa ama sanctions liphuwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba belenjongo zabo abalazo ikakhulu sikhona inotho isla eZimbabwe. Sibe sinanzelela futhi njalo ukuthi ama sanctions last ngathi ufana lo muntu ukuthiwa akagijime kodwa ebotshwe inyawo.
Okhokhela ibandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi inkokheli zeSADC azikhangeli uZulu kodwa zivikelana zona zodwa.
Sinanzelela ukuthi iZimbabwe lilizwe elingelamthetho eliphila ngokuhlukumeza abantu njalo iSADC esikunanzelelayo ngumanyano wama-president abavikelanayo bodwa kungalanto abayincedisa besiza abantu abahluphekayo.
Umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi izijeziso ezafakwayo zafakwa ngoba kulokuphambanisa okwakukhona.
Izijeziso ngeke zisuswe ukuthi kulabantu abalala behlabela kumbe abatshona behlezi ngaphandle kwamahofisi athile ngawemelika ngawe-United Nations kumbe ngawe-SADC. Okudingakalayo ukuthi labo abenza ububi bayeke ububi, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bahloniphe impilo yabantu beZimbabwe.
Osaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe umnumzana Thomas Hastings izolo uhlangane lesithunywa esiqakathekileyo senhlanganiso yomanyano wamazwe we-United Nations unkosikazi Alena Duhan bekhulumisana ngenhlelo zeMelika eziphathelane leZimbabwe. Ababili laba bakhulumisane ngezijeziso zenotho lezi uHastings echasisa ukuba zafakelwa ezinye iziphathamandla ezezanu PF lezi kuhulumende athi uZulu wonke waseZimbabwe. Abogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba bethule umbiko othi izijeziso zenotho zafakelwa iziphathamandla zebandla elibusayo lezi kuhulumende lamakampani labosomabhizimusi abadlelana labo abephula amalungelo abantu abaphatheke kunkohlakalo kanye labaphambana lemithetho yelizwe ngombuso wentando kayiphikiswa. Lombiko uqhubeka usithi izijeziso lezi zifakelwe abantu abangamachumi ayisichiya galombili lantathu 83 lamakampani angamachumi amathathu lasikhombisa i-37 bethi bahlala becubungula uluhlu lwezijeziso njalo nje benanzelela inguquko ekhona kweleZimbabwe. Izijeziso lezi zivimba laba abantu lamakampani ekukhululekeni ukusebenzisa indlela zemali zeMelika ngakho ke ukufaka icala izijeziso lezi ukuba yizo ezidala inhlupho zomnotho welizwe leli akuqondanga. ELeZimbabwe kufanele lulungisise imithetho yalo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso weZimbabwe. Indikimba yalonyaka eyokunanza usuku lwe-Anti-Sanctions Day ithi Friend to All, Enemy to None, Forging Ahead and Enhancing Innovation and Productivity in Adversity of Sanctions. Amalungiselelo okunanza usuku lolu aqhubekela phambili lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo. Ekhuluma lentathelo ezindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi unkosikazi Monica Mutshanga, umphathintambo wezokwethula kwembiko uchaze ukuba usuku lolu luzagoqela ukuxoxisana labahlala kwamanye amazwe, abameli bamanye amazwe kweleZimbabwe, abameli bomanyano weSADC, intatheli zindaba mathupha kanye lasebulenjini, abameli beZimbabwe kwamanye amazwe labenhlangothi ezichiyeneyo zempilo zempilo. Ingcwethi kwezombusazwe sezithe izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngeke zikhutshwe ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abusa ngayo. Kusenjalo, uhulumende usebike ukuba umhlaka 25 Mfumfu uzabe kulikhefu ukuze kutshengise umhlaba ngokuhlukumezeka kwabantu beZimbabwe ngezijeziso lezi. Ngimele
Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba uwaye ngumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump uthi uzasungula ngesikhatshana inkampani yakhe yokuxhumana ezabe ibangisana abalandeli lezinye ezinjengeFacebook, iTwitter, iInstagram lezinye. UTrump wavinjwa enkundleni yeTwitter leyeFacebook ngenxa yokwethula okwakuthiwa ngamanga aluhlaza tshoko ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo. Wanqotshwa ngokusengumongameli uMnumzana Joseph Biden kukhetho lolu. UTrump uthi wanqoba uBiden. Akula bufakazi obuveza lokhu. Ukhanya ngani ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli emhlabeni onke jikelele e-United Nations High Commission for Refugees kumbe i-UNHCR ithi kulabantu abaningi okumangalisayo okuthiwa bathethwe ngamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula e-South Sudan. Ithi okwamanje elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abahluphekileyo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Kukhangelwe ukuba idale le-House of Representatives kwele Melika namuhla lizavota ukuba uMnumzana Steve Bannon ahanjiswe emthethwandaba kumbe haji kulandela ukwala kwakhe ukuya kwethula ubufakazi ngokwenzakala mhla ka-6 ngoZibandlela lonyaka. Abasekeli bowaye ngumongameli baze bezame ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kukhanya engani abakubandla lama-Republicans bazavotelwa ukuba uBannon owake wasebenza lo mnumzana Donald Trump engathoniswa icala lokwala ukwethula ubufakazi obufunakalayo edaleni le-Congress. UBannon kuthiwa kuningi akwaziyo ngokwenzakala edaleni leli lapho abalandeli bakaTrump babefuna ukumiswe ukubalwa kwama-electoral votes uTrump esithi kuqiliwe kukhetho lolu umnumzana Joseph Biden. UZulu uthi ukuhlaselwa komholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezana uPF kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olubi kukhetho luka-2023. Umnumzana Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezana uPF eMaswingo laseMtare bemalisa ukungena ezigabeni ekhulumisana loZulu. Uthange i-MDC Alliance ithi kulabantu abadubule imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. Usikomiti weZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba ngeveki edluleyo ukuthi amalunga eZANU PF ahlasele uChamisa eMasiko ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Ngalolunye uhlangothi iziphathamandla zaleli bandla ziyakulandula ukuthi yizo ezenza lolu dlame. Sisiqoqele labahlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana lomnumzana Simbarashe Nembaware ointatheli izindaba njalo onguye osungula lingxoxo.
Sesingene kugiya yama-elections and each time kwathiwa kulama-elections eZimbabwe sekazi ukuthi kuba lodlakelo olunje. Okudabukisayo ukuthi kuhlaselwa zona nkokheli zamabandla aphikisayo. Nxa kulesibindi sokuhlaselwa inkokheli kungakanani-ke kumuntu kazana. IBhayibhile lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esomileyo. Okutsho ukuthi-ke nxa kuhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi-ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona pho abantu kazana-ke abasekeli bakhe abakhona-ke emalokitshini esigabeni kutsho ukuthi-ke kuningi okwenzakala esigabeni ngale esingakuziwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwangudlwangu ubudlova bonke lobe sibubonayo?
Akwethusi ukuthi siboniswe ukusiba lodlakela nxa sokwesikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba sitsho uNembaware ukuthi hhayi sesikulele kukhela khona elokuya kuma-elections. Esikwaziyo-ke ukuthi iZANU vele kungumkhuba wayo ukuthi nxa ilungisile ama election, ichaya abantu, ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotele ngabantu abayesabayo. Ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza, bakubulale. Silabo abantu abaningi from 1980 abafila ama elections ona lawo kuye kwaba legugura hundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ibandlela ithize lemozapho balandela umkhokheli lomkholo othile ubaba uJoshua Nkomo umdala wethu father Zimbabwe. So nxa babe ngesibindi sokugijimisa father Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo, thina vele sonke lapho esingaba sikupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZANU PF iyakulandula nembaware ukuthi iyo ephehla loludlakela. Ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa iMDC izihlasele yini ize izibulalele lezi mota zayo?
Nxa sizakhuluma ngehlangothi likaChina Maso zathi engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo ukuthi hayi eZimbabwe vele into azimanga kuhle. Bese besenza ke esukuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu iPF begqoke isikibha sezanu behlasele imota ze-MDC. But okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyikenze. Okuyinto efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali, which is very unnecessary. Ufuze ngabe ukuthi uChina Masa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla lezanu iPF asikhuthazwini udlakela asinjani ayisikhe simhlasele kodwa phambilini uChina Masa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuphehla udlame kube lusizi ngoba ngukhomisa wezanu iPF uyo ophethe inhlelo zezanu iPF. So nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engumuntu okhuluma njalo kutsho ukuthi ke abalandeli bakhe balalo igunya lokwenza lolo dlame. Engabe engakhulumanga ukuthi umhlaselini uChamisa but ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozisisa kudlakela bakwenzile khonoko.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaChina Masa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations?
Uzananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphika lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi. Kanti izilizwe liyawohloka kuthiwa ngamasanctions, kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulala ilizwe kona bebabalibulalayo. Bayabulala zingcitshi zokulandula ezintshantshi usibile kuphikela into even beyenzile. Ungananzela even ne-Gugurahund kuzolwa namuhla kuthiwa kwakulama-dissident kumbe ayemangaki bayayilandula ne-Gugurahund injalo bayayiphika bayachacha bavika ngomunwe. Banjalo ngabantu bamanga, ngabantu bokukhuluma into engekho, ngabantu bokona bavike bachathe ngomunye. Kubulawa abantu ngamasosha ngo-August kwabe sizwa 45 degrees yamasosha lokunjani njani vele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho ukungumana lokuntshuma bezama ukuvika amacala abo. Banjalo umthetho wabo ikwaba kuvumelanayo indlela abasebenza ngayo kabasuze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, lungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Sokukithi thina sizodwa njengabantu ukuthi hayi udlakela vele ngolwethu uzacuthi la i-MDC nxa sicabanga ukuthi ngokaChamisa nongamonzora amagama esiwasebenzisayo sesithukane ngale kuzanu PF bazabizana ngamagama trox ngama-G40 kukithi odlakela. But nxa singafika esikhathini sokuthi-ke siku-accepte sivume ukuthi hayi ukushiyana kwembono yethu akutsho ukuthi ziyizitha, hhayi sikushiyana embonweni yokulungisa ilizwe.
Akuyiphethe Mnumzana Hanana.
Eyami impendulo iyabophisa kodwa engingakutsho yukuthi khona abantu labo sokuzamele bacabange ukuthi bangazivikela njani ngoba ngezake sihlale sitshaywa sigongodwa amapholisi engasivikeli lathi kumele sidinge indlela zokuthi nxa sitshaywa sizivikele.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lezaphu ubexoxa endawonye letatshe lezindaba ehlaziya ezombusazwe umnumzana Sibarashe Nembaware. Iqula leBotswana elicubungula ngokutshontshwa kwenkomo ezigabeni eziseduzane lomngcele weZimbabwe lisungule umsebenzi endaweni lezi ngeviki edlulileyo. Kodwa enye inhlanganiso yabalimi kweleBotswana ithi kayilathemba lokuthi ikhomishini le izaqeda udubo lolu. Intathelizindaba yeSpeed 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
ikhomishini le iphawulwe okusemthethweni ekuqaleni kamfumfu ngemva kokuba umongameli Mokgweetsi Masisa ethekelele izigaba ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo emngcelweni weZimbabwe leBotswana. AbeBotswana bayethe sabeZimbabwe umlando ukuntshontsha izifuyo zabo, ngakho bathi sekumele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuqeda lolu dubo. UMasisi uqonqosele ukuthi udaba lolu kumele lulungisiswe ngoba ezinye izakhamizi seze zabaleka emzini yazo. Ikhomishini ecubungula lolu daba isihambe isibanga ekuhlanganeni lezakhamizi ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo. Kukhangelelwe ukuthi kube sekugqitshwe umsebenzi wokuhlangana lezakhamizi kusiyaphela iviki, njalo kuse kuphume umbiko oya kumasisi emavikini eyalandelayo. Kodwa noma nje izakhamizi eziningi zifake ithemba kumsebenzi wekhomishini, inhlanganiso yabalimi abasezigabeni eseduze leZimbabwe ithi ayikhangelelanga okuningi. Umgcini hlalo wenhlanganiso yeGoba Jango Farmers Union uMnumzana Davidson Maphedla uthi abakhangelelanga okuningi kukhomishini le.
I think the commission should also look into Botswana. A lot of Botswana that are working with
I commission ile kumele ukuthi ichwayisise abanye abe Botswana abasebenza la beZimbabwe kanye la beSouth Africa ukuntshontsha inkomo. Abanye abazi kumele baye eZimbabwe. Abaza kutshwa eZimbabwe kumele basitshele ukuthi basebenza labo bani lapha.
Umlimi esabeleni seMangwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi udubo lokuntshontshwa kwenkomo lutholakala nxa zombili ezinye inkomo zeZimbabwe zintshontshwa zisiya eBotswana.
Nxa sokuvelela komakhelwane eBotswana ukuthi inkomo ziyatshontshwa kakhulu emngceleni, ayisukutheza kithi ngapha eZimbabwe azitshontshwa, lakho zilokutshontshwa kwamanye. Ungahamba emngcele yendawo ezinjengabo kubonswazi usehla khonabo siyakuboyingo sithini. Abalimi abafuyi beZimbabwe labo bakhala ngezifuyo zabo ezitshontshwayo. Kukanti ke emngceleni yangapha phansi eGwanda kuboshashe Thuli abeButswana bakhala kakhulu.
UDube laye uthi ukuntshontshwa kwenkomo kutshengisa ukuthi kungaba lesinye isandla sesithathu kungaba labanye abomthetho abaphatheka usenzo lesi.
Ngoba busela lobo obunje uyathola ukuthi akuyenziwa nje kungela esingakubiza ngesilungu sithi participation eyabanye abantu okumele ngani bavikela loyo lobusela. Uthola ukuthi emngceleni khonapha kulamapolisa apatrolayo, kulama-veterinary apatrolayo, into zinezisenzakala. Ungathi uyaphendla kwesi sikhathi uthola ukuthi abanye bakhona balezandla khonapho. Ngakho-ke amazwe onke ngamabili kuyadingeka ukuthi ngani ayahlolisisa ukuthi ama-security measures engenziwa njani. Njalo lama-veterinary control points ngikhuluma lapha ngencingo zokuvikela ukuthi izifuyo zingayile lale.
Kusenjalo inani labokuzaba lamaphepha okusebenza kweleBotswana liqhubeka lisehla. Kumbiko ophuma ngemva kwenyanga ezine eminyakeni ovela kuhlanganiswa kahulumende ye-36 Botswana utshengisa ukuthi inani leli lehle phose ngokubili ekhulwini i-1.8%. Kulabantu abayinkulungwane ezintathu phose lengxenye i-3,458 abalamaphepha okusebenza kweleBotswana. AbeZimbabwe bona beyinkulungwane eyodwa lengxenye i-1,550 okungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini i-50.7%. Kunani labo bonke abokuza abasebenza kwele Botswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimele iZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe elimela eleSwatini kuhlandla lakuqala elomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations qualifier kutange. Ithethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors linqobele eSwatini nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngabadlali abathi uMajori Nyawumwe, uPrivilege Mopeti kanye lo-Emaculate Msipha, kuthi ohlohlele iqembu leSwatini nguLesego Mogale. Wonke amagoli angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Olandela umdlalo wenguqu odlalwa ngabesifazane, uSibonakaliso Ndlovu uthi ukuphatheka kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships kuliphathise kakhulu iqembu leZimbabwe.
Umncintiswano lo weCOSAFA uphe iqembu leZimbabwe ithuba lokuthi bazilolonge.
njengoba bekungadlalwa ibhola elizweni leZimbabwe. Njalo kubancedile kakhulu kuyaphatheka kuwo ngoba bathe bevela khona bahle baqhubeka phambili ngamalungiselelo. Ukutsho ukuthi umqeqeshi ubesekwazi ukuthi kumele alungisise ngaphi njalo labadlali abamise njalo.
Ihlandla lesibili lomdlalo liza kuba khona mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMfumfumfu, njalo uzaphutshelwa elizweni laseSwatini. Iqembu elizenqoba ngemva kwemidlalo yomibili lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano, lapho elizadibana khona leqembu elizenqoba phakathi kweAngola leBotswana. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaphutshelwa elizweni laseMorocco, njalo kuyabe kungokwesihlanu ukuba iqembu leMighty Warriors lifinyelele kuyancintisa kuwo nxa lingaphumelela. Iqembu leZimbabwe like laphatheka ngeminyaka ebalisa ngo-2000, ngo-2002, ngo-2004 langomnyaka ka-2016 lapho elicine khona ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abajaba kubandla le-MDCT batshaya owayevikela uNkosazana Dokozane Khuphe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngu-Kip Stube.